Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 1 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhla silengxoxo lomnumzana Sam Siphepha Nkomo owakhethwa ukuba ngumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le National People's Party.
Hayi, excuse me, abantu abezama ukukhuluma ngami ngapha emathebeleleni. Kodwa omdala kulami ngale emajournalist ungakhulunywa ngaye.
Ukuguqulwa kwabaphathi ntambo bakwele South Africa kudala inkulumo eZimbabwe. Kanti kungani izizalwane zeZimbabwe ziphitheka ngendaba zeSouth Africa kangaka?
Okwenza zidale ilukulukelo elingaka uthola abantu bonke bayakhomenta baphathekile kwenziwa yikho ukuthi sekuchithe kufanele nokuthi kusekhaya.
Umphathi ntambo wezemigwaqo uthi imizamo yokubuthelela imali yokubuthanisa yokuphathisa ngemigwaqo eyadilizwa lizulu iyathembisa. Silengxoxo lomnumzana Joram Gumbo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukukhethwa kwenkokheli yebandla le-National People's Party ngeviki edluleyo sekuchiye ibandla leli liphoselana aqatha. Leli bandla libe lokhetho lokudinga inkokheli ngeviki edluleyo lapho ukukhethwe khona enye inkokheli phambilini ngomhlangano we-Congress okhangelelwe kwenziwa ngeviki ezayo. Wakhethwa ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Sam Siphepha Nkomo uxoxe le-Studio 7 ngalolu daba.
Chris saying semabandleni athile ukhetho lona luvele ludala ukubana kube lokukhonona. So ukukhonona akungeki asiyonto esingathi singayicitha entweni ezifana lezokhetho. Now kodwa ke ama-province angu-9 avotile and so angu-9 lawo avotile ehlulekileyo ukuvota ngeyakobulawayo ngoba kwakusuka kwasokuvuka ukuhlukuluzana ku-presiding officer owayevela eHarare ezovotisa wahle wakhansila ngoba kwasuka kuphikiswana kwahlukuluzwana so yiyo kuphela engavotwanga but ngalelo langa babefanele bavotele i-top 6 way uthi lami ngomunye ofanele akhethwe ngakhethwa and yebo kambe ngizaba ngu-vice president womhlangano.
Njengomsekeli kamkhokheli webandla ubona ungani uzayenza njani ukuthi liqhubeke liye phambili?
Beni ukhetho luyafanele ludlule. Ukhetho vele lona njengoba ngisitsho ngumaxabanisa. Kodwa ke mina ngokubona kwami kuyamela nxa izinto lezi zidlula bese sibuzana madoda lokhu sokudlulile. Kanti sibili eziyikho ezifanele silwisane lakho kuyini? Yithi kumbe yizanu lomgaqo. Ngiyakwazi ukuthi sizavumelana ukuthi yizanu lomgaqo and bese sisebenza ndawonye. Yebo kambe ngibona nani kuzajula and but as long as ule computation, internal computation, hayi kuzahlala kukhona ukuthi kunjalo noma yiphi part kunjalo even emsebenzini khona ngapho ku Studio 7 kungaba le computation of who okuphathi kwabo-Chris labontungamili ukuthi kufane umbani ofanele abe mkhulu ungaba leyo competition uzabona untungamili lo-Chris behlabana kodwa ke at the end of the day uzabona sebehlangana njalo sebesenza umsebenzi wabo omuhle we-Studio 7.
Bakhona abakhononayo besithi ubaba uSiphepha Nkomo usekhulile kakwenza ukuthi abe ngumsekeli kamongameli ngoba lapho umongameli esekela isihlalo uyabe sekhule kakhulu. Uthini wena ngalo?
Chris, ngathi ngiqalise ngokuthi akula guarantee yokuthi even if lifake u-vice president ole 20 5 years. Kuthi nxa umongameli welizwe ethiya isitalo ongenayo ngulele 25 years, yifalasi leyo, akulanto enjalo. Ungaya khona ngakho ngakini e-America, u-Obama wathi engu-president wayemncinyane, kodwa ke owayengu-vice president wayengumuntu okhulileyo. Even u-Trump noma ngapho ngathola kunjalo, ngoba aso guarantee yokuthi umuntu ongenileyo encane kulo president nguye ozaba ngu-president. Mina ngibabethi ngikhulile, but there you are, abantu bavotile bafuna umuntu omdala ole-experience. I've got that experience. Njalo yes, ngumuntu omdala. Ngale o-vice president babili, omunye ngale u-ambassador Mvutura, u-1 year older than me. Akula problem lokho. So kuyini khonokho? Hayi, excuse nje ngabantu abezama ukukhuluma ngami ngapha emathebeleleni, kodwa omdala ke kulami ngale emashonaleni kungakhulunywa ngaye.
Hello ke ngumnumzana Semsipho Phankomo, isiphathamandla sebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuguqulwa kwedale le-cabinet le-South Africa okwenziwe ngumongameli Jacob Zuma ngolwesine ebusuku kuchiye izizalwane zeZimbabwe ziphethe emlonyeni ngalolu daba, ezinye zilukhweza enkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini. Kwaba luthuli, kwakhohlakala indubo zekhaya ezifana lokusilela kwemisebenzi, ukhetho oluzayo, lokunye okunenginengi. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Into okudingeka ukuthi sivume ukuthi abantu baseZimbabwe ngenxa yenhlalo yabo nokuchitheka bahlakazeke sebaba yingxenye yomnotho waseSouth Africa nezombangazo zaseSouth Africa. Izinto ezenzeka eSouth Africa ziyabathinta ngokuseduze kakhulu, ngoba ukutshintsha kokuthi ngubani osephethe laphana, ngubani osephethe laphana, kunomthelela emhlalweni yabo. So izinto ezenzeka eSouth Africa okwenza zidale ilukuluku elingaka, uthola abantu bonke bayakhomenta baphathekile, kwenziwa yikho ukuthi sekuchishe kufane nokuthi kusekhaya.
Kodwa bona abeSouth Africa kungenzakala iluphi lutho abakuthathi ngedlabuzane elifana lalele elithathwa ngabeZimbabwe? Kungakukhombani lapha ikakhulu nxa sikhangela beSouth Africa?
Njengoba ngithile ukuthi abantu beSouth Africa, izinto ezenzeka eZimbabwe yebo zinokubathinta ekuthini uma sekuthe kwamotshwa ngale, bayaphuma abantu eZimbabwe bazobabangisa imisebenzi ngapha. Kodwa kufani nomuntu waseZimbabwe ohleli eSouth Africa noma eseZimbabwe kodwa nesihlobo esebenza eSouth Africa ozwa kuthiwa kutshintshwe abaphathi bentambo eSouth Africa, esazi ukuthi kuthe ngesikhathi kusaphethe unkosazana Zuma ku-Ministry ye-Home Affairs, kwaba khona lezi zinto kuthiwa ngama-DPZ, kwatshintsha kwangena uphando, kwatshintsha kwangena ugigaba. Uma ugigaba sephumile sokungena omunye umuntu, kuyabathinta ukuthi thina pho elethu kusasa limi njani. Uma uZuma okunguye phakathi kwabomongameli bonke baseSouth Africa owavula intukuntu ethile ukuthi abantu baseZimbabwe bathole ukuhlonitshwa lokuphila bephethe amaphepha bengahlali bebothiwe.
Alo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg eSouth Africa. Isicelo kuZulu lenhlanganiso zelizwe lezomhlaba sokuphathiswa ngemali esenziwa nguhulumende ukuthi alungisise imigwaqo eyadilizwa liZulu leyezi uCyclone Dineo siyathembisa. Sixoxe lomphathi ntambo wezokuthwalwa umnumzana Joram Gumbo.
Ngiyabonga phathi, ngibe ngiphandle kwelizwe ngibe namhla, so angakwazi ukuthi kumbeni sesile malini kukomiti. Njengosihlalo bekusikhuluma ukuthi izulu labe labaningi kakhulu last year sesile ndubeko lapha amarodza akusela, amabridge akusela. Ngeyinkwazi yongakahambi ngakaphumi ngiphandle kwelizwe ukuthi khona sasile plan yokuthi silungise kuma-provinces wonke imigwaqo yahlukuluzwa lizulu lama-bridge ahambayo. Sase sithole imali nje elutshwane esasithiwe i-Ministry of Finance.
Kodwa khona ungakasuki elizweni kwakuthembisa na njalo babe letha yini imali abantu ukuthi baphathise?
Yikho ngisho ukuthi kona ngingakahambi bandle sase sivele sesitholile enye imali nje efika ngathi kuma-$35 million. Imali ke sase sihambise kuma-province atshiyeneyo le local government ukuthi walungise lawo loko kwabonakalayo emadolobheni. I-GTF layo yanikwa enye imali, i-Department Rose layo yanikwa, ama-Rogers Councils lawo anikwa enye imali ukuthi bayenze imisebenzi yona leyo. So ingakahambi phandle sase sivele sesitholele enye imali yokuthi senze imisebenzi. Thiko kande sithi mina abantu vele ingakahambi kade sebeqalise ukuthi basebenze belungisa imigwaqo.
Hello-ke umnumzana Joram Gumbo, umphathintambo wezokuthwalwa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni, igama nguntungameli Nkomo. Namhla ngixoxa lo mnumzana Vumani Ndlovu owenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
Kuyini okwenzakalayo emaphandleni lapho elisebenzela khona kulezi nsuku?
Kumqoka kakhesi okuyikho abantu abaphatheke ngakho emaphandleni. Ngezokulima abantu babhizi kakhulu emasimini bekhangele izilimo zabo ukugoqela ukuhlakula indima lezi abazilimele ekugcineni lokunye okunenginengi okuhambelana lokulonda izilimo zabo. Yikho ababhizi bekwenza kulezi nsuku abantu umsebenzi eminingi isemasimini kakhulu.
Baphakathi kwalihlobo abaningi?
Yeba phakathi kwalo isobo, kodwa sizananzelela ukuthi ayisibo bonke abaphakathi kwalo. Abanye baphanjaniswa lizulu elinengi kakhulu, akusazanga kwaba kuhle kakhulu emasimini. Abanye sibili indlala ibhahile, akuzange kube kuhle indawo yonke, kwatota umumbu ikakhulu lezindimi ezinyele ekugcineni. Watota ubomvu gebhu, akuthembisi njengoba izulu ingana likho kulezi nsuku.
Yiziphi isigaba ongathi zibhekane lendlala ngenxa yezulu?
Sizakhangela izigaba ezinjengabo Tholotho lapho kwaba le mfula khona, kubo zigaba zabo Siphepha, kulaba abantu sibili abakhukhulelwa izilimo zabo zonke. Kukanti kungakhangela futhi le ndaweni ezelupane ezinye ezisemahlabathini abantu abathola ngalutho ogoqela kubonkayi. Ngigxila kakhulu ngapha kumathebelele North kakhulu ngoba yikho esebenzela khona. So bezindawo indlala ikhona, awuzange kube kuhle. Kodwa nxa sikhangela izinto ezinjengezifuyo zihle kakhulu kulezi nsuku, okutshengisa ukuthi le mali esezingathengiswa ngayo ingaqansa, okuyinzuzo enkulu kubantu bemaphandleni.
Izifuyo zinganona kakhulu, ikakhulu inkomo zicina zibulawa ligazi. Bayazelaphisa yini abadala?
Khonokho kuthoyo kuyenzakala kwezinye izigaba. Zikhona zikhona izigaba esezithelelwe izifuyo zazo ngenxa yalo mkhuhlane wokuqhamuka kwegazi. Kodwa kule ndawo lapho aba izakhamizi ngithi abazali abafuyi asebefundisiwe kabanzi ngokuhlala belemithi yokuvikela inkomo kumbe izifuyo zawo. Kukanti kwezindawo abogada lwezokulima le-veterinary ba-active, kodwa uhlupho yokuthi ngaze bekhona amahofisi wona lawo, zibe khona izisebenzi, imithi kayikho emahofisini e-veterinary. Labantu kabenelisi okwakathesi ukuthi bathengele yomithi kodwa besiqhuquzela kabanzi ukuthi ngangcono umuntu nxa phakathi komhlambi wakhe athengise yodwa ayethenga imithi kwenzela ukuthi asize lezi eziyabe zisele.
Edipa ziyahamba kodwa ngemfanelo.
Yezi yahamba kodwa sizananzelela ukuthi yisokuyizakhamizi endaweni eziningi esezizithengela idipa uhulumende kasenelisi alisekho idipa leliyana okunjengakudala ukuthi ugatsha lwe-vetinary lwalusipha izakhamizi idipa kathesi izakhamizi sekumele ziqoqe imali yazo ziyethenga sikhangele ihluphe ezikhona kathesi uzafumana ukuthi abaningi abasenelisi kungakho azisadiphi ngendlela leyana ezazikwenza kudala ukuthi mhlawumbe ngemva kwamaviki amabili inkomo kumele ziye ediphe enxa kathesi sezihamba ngemva kwenyanga kumbe inyanga elengxenye okudala ubunzima lokumemetheka kwemikhuhlane ezifuyweni zabantu.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu, siyabonga.
Ngiyabonga lami kakhulu.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Vumani Ndlovu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lelunga ledalele committee yepharlamente ebona ngezempilakahle umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngemva kwelanga lokunanza umkhuhlane we-TB emhlabeni jikelele ebelikhona izolo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga, ngiyabonga.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi udaba lolu olofuba lwe-TB lusaqhakatheke kakhulu yini ngoba siyabona eminyakeni eminingi edluleyo ukuthi bekuludaba olusegudwini kodwa lezi nsuku kungani alusaqhakathekiswa. Ungathini wena ngalo?
Angivumelani okwakuqala lombono othi udaba lofuba kalusaqhakathekiswa kulezi nsuku. Ngokubona kwami kulezi nsuku lapho osoluqhakatheke khona kakhulu lolu daba ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi ngambe isikhathi sonke lesi umkhuhlane wofuba ubungumkhuhlane okade uzimele wodwa kodwa namhlanje sesikwazi ukuthi usungumkhuhlane osungamaphahla lo mkhuhlane wegciwane le-HIV and AIDS. Isikhathi esiningi actually i-statistics yethu itshengisa ukuthi almost 75% yabantu abalegciwane le-HIV and AIDS batholakala njalo ukuthi balo mkhuhlane wofuba. Kanti njalo labo abatholakala belo mkhuhlane wofuba isikhathi esiningi batholakala belegciwane le-HIV and AIDS. Okutsho ukuthi-ke umkhuhlane lo umkhuhlane oqakathekileyo okufuze ukuthi ilizwe liwuqakathekise njalo ilizwe liwukhangelisise ukuthi kambe singawunqoba ngayiphi indlela ngoba into ehluphayo esikhathini esiningi ukuthi umuntu angaze ebanjwe ligciwane le-HIV le-AIDS ehlale mhlawumbe egula kungaziwa ukuthi kambe angabe njalo elomkhuhlane wofuba yini isikhathi esiningi labo abantu badayela ukusishiya. So sibona ukuthi ke isikhathi esiningi abantu abasishiyayo abangabe beligciwane le-HIV and AIDS baye betholakala njalo ukuthi ngabantu abayebevele belomkhuhlane wofuba kodwa lo mkhuhlane mhlawumbe uphuzelwe ukuthi unanzelele ukuthi ukhona. So ke ngalokho ke umkhuhlane lo mbona ngani kufuze ukuthi uqhakathekiswe kanti njalo okunye okwenza ukuthi kuqhakatheke ukuthi uqhakathekiswe lo mkhuhlane ukuthi wehlukene leminye imkhuhlane ngoba wona umkhuhlane olepha olaphekayo.
Kwesinye isikhathi sasizwe ukubana kulomunye umkhuhlane ohlobo oluthiwa i-TB2 kuliqiniso yini kumbe i-TB yafanana nje?
I-TB yi-TB ayikho i-TB etshiyene leyinye kodwa umehluko ojwayele ukwenzakala yikuthi kulo mhlobo we-TB abawuthi i-drug resistant TB. Umkhuhlane lo ngumkhuhlane lwana wokuthi khona umuntu nxa esethe wagula lingamnika amaphilisi ajwayelekileyo kumbe abayithi first line drug la drug TB umkhuhlane lo ukhanya uyazivikela awuntshintshi awunqotshwa ngamaphilisi wona lawo osokusenza ke ukuthi khona kuyake kufuze ukuthi kuyengenwa ku second line drug treatment. I-second line drug treatment lawo maphilisi ayadula. Intengo yakhona ngeyokuthi akekho umuntu ongazanelisela ukuthi ezithengele. Nelizwe nje lifana lalethu leli ngibona ngani kunzima ukuthi lingakwanisa ukuthi lithengele bonke abantu abangabe belomkhuhlane wonalo owe-drug resistant TB.
Manje yona imithi yokwelapha iTB itholakala lula na nxa sikhangela ukubana ezibhedlela lapha kungani kulodubo lokusilela kwemithi lokunye kunjani.
Esikubongelayo ukuthi kulesi sikhathi imithi yeTB athi iyatholakala lula kuso sonke isibhedlela emizweni ngoba yimithi ngeminye yemithi evela esincediswa kulaba esibathi ngama development partners o global fund. Bayanika umnyaka neminyaka imali ngaphakathina kwelizwe eyokuthi kuthengwe lawo maphilisi. So isikhathi esiningi amaphilisi wona lawo hathi ayatholakala aphose nje efane endlela atholakala ngawo nama-ARVs imkhuhlane le ebangelwa ligciwane le-HIV and AIDS.
Hhayi, kwezwakala isikhathi iso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Izolo ngolwesihlanu mhlaka-31 ama-MP ahambile eShirubhi ayathestwa lawo umkhuhlane wofuba owe-TB ukuze betshengise phela ebantwini bethu bonke abeZimbabwe ukuthi hhayi mhlane ngumkhuhlane uqakathekile ukuthi umuntu unanzelele ukuthi ungase ulawo unomdaka ulawo xa utholakala ukuthi ulawo uhambe masinya uyethola ukwelatshwa kwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungakuphambanisi.
Hhayi, kwezwakala. Hhayi, sibongile kakhulu. Lo-ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomidi yedalela ephalamende ebona ngezempilakahle engowebandla le-MDCT ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo silonke sikazi Rita Ndlovu, owayengusenator wenkulumane kobulawayo njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Inyanga lekaMbimbitho esiqibileyo ibingeyokunanza amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele. Kuningi yini eZimbabwe elingaziqhenya ngakho ngalolu daba na?
Umthetho ukhona ogoqela omama bonke owalungiswa e-United Nations ukuthi kumele abantu besifazana babe namalungelo athize. Kodwa uzafica ngomumo elizokhona khonapha eZimbabwe, uzafica ukuthi kakwenzakali ebafazini okumele kwenzakale. Ungathatha umzekelo sowokuthi uyafica kubhaliwe ukuthi kumele kube namakota abomama nalana ayabe khona kodwa engalaphawa. Isikhathi esiningi uzafica umama ukuba yedeputy ukuthi bafake ezikhundleni zelizane eziphezulu usuka vele kuyenzakala. So thinina ngaleli siyalithakazelela, kodwa siphinde sithi kumele kube lokufunda kakhulu ebafazini, ukufundiswa ngokuthi ngaleli liqakatheke njani, lamalungelo abo kumele benzeni ukwenzela ukuthi amalungelo la abo ananzelelwe kakhulu.
Sesikhangela lapho ezindlini ke
abantu abangobaba Sithandekile bayenzeka zathi kuthiwa omama bayabazwisisa kakhulu, kodwa ngaso kufike endlini kufika kube nomehluko. Njalo amalungelo abomama siyakwazi ukuthi nxa esefika endlini umama ngumama, kodwa ayikhona lokhwana ezakudala okwemvelo yethu. Thina kudala abafazi vele bakuthiwa umfazi umsebenzi wakhe ukuzala abantwana lokuhlala ekhitshini. Abanye baba lokho besebenzisa khonokho ukuthi mina ngubaba abe ukuthi umama abe nelungelo lakhe, nothi ilungelo lokuthi ayehlule ubaba, but abe lelungelo lokukhululeka ukuya emhlanganweni e-organizwe ngabanye omama, aphatheke entweni zonke amele aphatheke ngazo. Abanye baba lokho bengakuvumi khona lokhu. Yikho ufica isikhathi esiningi nkathi esibunje udlakelela ukhona ezindlini luphambili okwedlula laphana obaba ekadeni kudala. Abantu sebelwazi ukuthi umfazi ulelungelo, kodwa lokho udlakela lelwana lukhona. Ufica kule ingathi isigaba abafazi abafa ngayo bebulawa ngabobaba siyesabeka kakhulu.
Sesikhangela njalo omama bakusasa amantombazana.
Akula kusasa abayikhangelele ngoba bathe bezalwa baficha izinto vele zingamanga kahle. Nto izimi lokuyavota khonokhwana ukuthi alungiselele ikusasa yakhe kasithathi lakho. Abalamsebenzi bahambe esikolo afunde afika abe lama-degrees, but ukuthi athole umsebenzi yinkani. Kusenza rizothe kuthele athengise ama-juice card ahambe e-club ayedinga imali ngoba umsebenzi ukuthi ahole imali kawukho. So uzafica ukuthi abantwana abangamankazana bolabana ukuze balule ilungelo labo balazi, kumele baphatheke kwezombangazwe, baphatheke ekusebenzeni, baphatheke ekutheni ilizwe labo lithuthuke. Kodwa ngomunye okhona kuloleli ilizwe angiboni ukusenzakala. Yibo vele ukuvota into yokudlala ngoba bathe bezalwa kuze kufike kathesi yonke kunoprezidenti oyedwa. Kungaze kuvote, kakulalo into elitshintshayo. I-economy yelizwe ishile, kakula i-economy yelizwe ekhona, akula nto yenzakala elizweni, akula mali elizweni, akula nto yenzakalayo. Wonke umuntu uthengisa ama-juice card, uthengisa amatomatisi, akula ama-factory avuliweyo. So abantwana abakwazi ukuthi kusebenza kuyo.
Usike saxoxa lowesifazana ngeviki ephele othi umsebenzi wakhe ngokuthengisa ucansi emgwaqweni, sithi balwisana labantwana abancane lapho nxa bedinga abantu bokuthenga ucansi, esithi abanye balama 12 years, abanye bale 13, abanye bale 14. Singathi kuvame kakhulu kumbe kulutshwana lokhu yini?
Uqinisile akukho kulutshwana ngoba abantwana bakholelwa ukuthemini ukuzube nemali kumele uthengise ucansi. Imisebenzi vele kayibonakali. Kudala kwakunamaklabhu abantwana bathi ungafeyila isikole uhambe eklabhu uyofunda ukuthunga amalembu ezitulo, uyofunda yonke into emaklabhu. Khathesi akusela klabhu enjalo. Njalo labantwana ungathiwa bahambise eklabhu bakutshela ukuthi sifunani imali, ngoba imali kabayazi vele abakazi bahole empilweni yabo. So babona kungcono ukuthi ayithengise ucansi. Ungahamba sikulubhonda ngosuku khonapho, uyafica abantwana abancane okuzwisisisi bemile emakhoneni khonapho ezitaradini kuma-night club.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhle.
Hayi, mbongile lawe.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Britta Ndlovu owayengusenator wenkulumane kobulawayo njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, sibongile Sithandekile, ube lelanga elihle.
Ata, wata, nata, prata. Empty down. Empopom, empopoma. Sakuti. Raspo. It's a number one girl for my dance to take. Ematopu shata. Empty tum tuana lo minangi amtanda. Lo buse wa ke lo bufunu bumutata.
Wele tatu le sabu pisangale.
Ula manga when I'm chita, ulomona when I'm chita, wage wambona nim chita, chela umazela ngapona nim chita,
wage wadlula umpuchwa, waza futi lo java, umtwana lo waye mubova izolo ngimbonelo memba wepucha.
Cheka utoge iske.
Ngoraspum lo eyisikhatha besigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ethi Izangalele. Singakahlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Lamhla besilengxoxo lomnumzana Sam Siphephankomo owakhethwa ukuba ngumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le-National People's Party. ukuguqulwa kwabaphathi ntambo bakwele South Africa kudala inkulumo eZimbabwe. Siludiba lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.